kulenda la esavegayo ematweni northern kabazwe lapho abantu abathi abakatholi ukudla kunikwa ngukhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo namhla sixoxa lezakamizi elupani esabelweni sematweni north omunye wabo ngugogo umadonga othi umangoyiselala eziko
lapha mntanami silohlupho olunye olumalisayo sile ndlala engathambanga lapha utyani sokuthile kwathi khu inkomo ziyakufa amanzi akusela manzi emfuleni lathi singe sizanathangaphi siza kufa abantwana kabasahambe ezikolo ngenxa yendlala njalo futhi inkomo ungazuyihambise ngale uyeyithengisa isiyidola 50 sizalukazi sinje asidli lutho sivuka sinquma le mthunzi kuze kutshona ilanga singadli lutho sitheka amanzi kuphela
Zinengi izakhamizi esezithengisa izifuyo ikakhulu inkomo esezilentengo ephansi kakhulu unkosikazi esithathi ncube uthi kunzima lonyaka
lonyaka siyakufa akunzima sho unkulunkulu ngayo yangenela azibonakalise nje umhlabakhe lo awuzweli sithwele nzima ezikolo siyabotshwa sibotshela mhlawumbi izikwelede ezinye ezazinye zikahulumende zingaso zethu kuthiwe silezikwelede esikolo siyathunjelwa siyabhatala ngani indlala ingaka siyafa ngendlala labantwana emasimini kakula lutho izifuyo ziyahawula zidla okuhawulisa amahlamvu sekuwomile emfuleni vela kakusela manzi kunzima kuseyabamba oSeptemba kuyaba vele kungasela muntu lesifuyo emhlabeni lathi saba sesibhubhile labantwana esikolo vele babengasayi ngendlala le ntengo zezinto hayi 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 zikhwelile kumahalisayo siyafa sibili asikhuleke namakhuleka sincenga inkosi
siyakhala esinye njalo isakhamuzi eKwarayi umnumzana Jombelani Moyo
indlala ekhona kulomnyaka ka 2024 indlala esabekayo iloba sasibuze ebadaleni ababezalwa ngeminyaka ya 1947 lapho sezwa khona ukuthi kwaba lendlala enkulu bathi hatshi ayizange ibe njengaleyi eyalonyaka ngoba sikhuluma nje kusesenje kathesi yinyaka March esikiyo kodwa indlela osokungani kome ngayo ngani izulu licine kumnyaka lwane owedluleyo kuna ungaya endaweni eziyimifula komila kusela manzi ngitsho ongathola khona ukuthi kulamanzi akahama khona kome kulugwadulo
Umoya uthi inkomo kazisela madlelo njalo abantwana abaningi abasahambe ezikolo ngenxa yendlala.
Ungakhangela izifuyo lazo zikukhwamalele sezisenza ukukhotha inhlabathi inkomo ziyabhoda ziyele lale akusela nto enhle vele lapha okokuthi kusiyafika kuboJuni indlela izifuyo ziyabe sezisifa ngayo hayi kuyabe kungasayenzi. Ubusukhangela le ntengo. Intengo yazo izifuyo iwe kakhulu ngoba kathesi market inxa usizwa ebantwini abavela kubobulawayo bathi inyama iningi vela kwezinye izigaba zelizwe lapho kule mkhuhlane njengeyabo January disease osokusenza ukuthi kweminye imihlubulo lakho inkomo ziyabe zihamba wabuningi ngendlala le ekhona kodwa zibe seziwe i-market i-price ku-market so indlela abantu vele abasebephila ngayo inzima sikhangelela ukuthi inkomo zenezo nxa zithengiswa abantu bethole ukuthi bethenga impuphu impuphu isatholakala nje ezitolo kodwa kukhangelela ukuthi abantu vele behle bepakishe bebudget ukuthi indlala le inxa ibuya umuntu ethole encwadile ikakhulu okunjengesikafu senkomo lakho kuyadingakala ezikolo akumangalisi ama dropouts azaba manenga kakhulu ngendlala le sikhuluma kunje kulemzamo yokuthi abadala benza ama payment plans laba abakhokhela izikolo ama SDCs ukuthi izimali zezikolo zibhadalwe kodwa ke kube sekusiba inkingi ukuthi ziyabhadalwa kanjani ngapho abantu bese simene esinje sendlala isimo sangkhona kasimanga kuhle sibili sibe sesisiya endabeni zamadona amadona akatholakala kanceda abantu la sithi ngama NGOs la zimele wodwa kodwa nje kulezi nsuku kulohlelo olukhona iloba lwathatha abantu kodwa luthethe inhambeni lutshwana kakhulu lololo olukahulumende loseshwa lolufike ebesikhangelela ukuthi ngakuyavuma njengoba indlala ibambe wonke umuntu ngabantu bathethwe njengobuningi ukwenzela ukuthi imphefumulo yabantu isizakale ngoba hhayi umnyaka lo esikiwo ka-2024 ungani hhayi asondlala yimpi yimpi sibili kokuthi hhayi asikwazi ukuthi sizayiphetha simi ngaphi
asenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lophethe isabelo seMatweni North umnumzana Richard Moyo obengaphenduli omakhalekhukhwini ukuswelakala kwezulu kweleZimbabwe kubangelwa isigudumezi se-El Nino esihlasele umhlaba wonke jikelele.